isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalithola njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 25 Mfufu 2018 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohliswa ngoba kasoze akuvume lokho. Abamabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula ibudget yomnyaka ozayo ka-2019. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe esithi kulamathuba amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokhu. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni wedale leZANU PF Central Committee lamhlanje eHarare. Amazwi akhe la aza ngemva kokuba umkhokheli weMDC. Umnumzana Nelson Chamisa ekhuthaze ukubunjwa kukahulumende ozaphatha intambo kwesikhatshana i-transitional government ngoba esithi okaMnangagwa usehlulekile ukulungisisa umnotho. Umnangagwa wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala emzameni yokulungisisa ukusilela kwempahla emgqoka empilweni kaZulu. Uthi njalo uzaqhubeka elwisana lenkohlakalo kanye labo somabhizimusi abangabahuquluzi benotho. Umnangagwa uthi njalo bonke abasakhulayo bezanu PF ababhadalwa nguhulumende lanxa kungela msebenzi abewenzayo abaziwa ngokuthi ngama ghost workers ngesilungu bazasuswa kuluhlu lwezisebenzi zikahulumende ngokuphangisa. Kolunye njalo daba idale leZANU PF Politburo lalile lamhla ukuvumela abaxotshwa kuZANU PF nyakenye abathi uMnumzana Kudzai Chipanga loMnumzana Innocent Amandishe ukuthi babuyele kulelo bandla. Kodwa livumile unkosikazi Anastasia Ndlovu. Bonke laba baxotshwa besetheswa icala lokudlelana lecele le-G40. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Dinizulu Macaphulana wambuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa phezu kodaba lukahulumende womanyano kumbe i-transitional authority.
Izizala zeZimbabwe labo umhlaba akade beliphuphu lokuthi mhlawumbe sesithole umkhululi kubaba uMnangagwa. Bazazibonela bazizwele ngezabo indleko ukuthi hayi ubaba uMnangagwa akatshintshanga lokho ekhona phana ekhona eyinkokheli ye-faction. Nabafuna ukwakha ilizwe, abafuna ukukhulula amaZimbabwe kabaqhubeke ngomsebenzi wabo. Lo inkokheli ye-faction uzahlale njalo akutshintsha kalutho.
Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa loChama Misa kudingwe isisombululo kudaba lomnotho oqhubeka uchabalala. Ngamanye amazwi sesingathi sokuphelile lokho akusoze kube lesisombululo esizavela kwabezombusazwe lapha.
Kucacile baba ukuthi irevolution yayikho inkululeko ayikafiki njalo izithembiso lamaphupho amaningi la kade khona ukuthi mhlawumbe utshintsho lomahluko sofikile ezweni konke lokhana kusokuyize kuthi bona abaphikisayo labanye abaphakathi khona ngalaba bezifiso zokubona ilizwe elitsha elabantu abatsha abale nkululeko entsha elahlukileyo kulaleli elisalahlelwa ngumkhathi kufanele baqale phansi badepha umgodi basebenze ukuthi lelo lizwe libuye loba sicabangela ukuthi mhlawumbe ngazalani ukhanye nganyosele sikhulumele ngowakho umlomo uthi akekho lapho.
Isisombululo ke sokumele sisikhangelele kuye uhulumende weZANU-PF.
Into yakhona esingaphezulu ngoba uhulumende esithi ngowezanu-PF kasola uhulumende wezanu-PF uhulumende wohlangothi lwezanu-PF i-factions. Kungakho amaZimbabwe-ke kuwo wonke amabandla aphikisayo nalona oluhlangothi olubusayo labakwabanya kwezindawo kumele bahlanganise amakhanda baqoba amadamba engqondo babonisana imibono yokuthi kathi leli lizwe lingasuselwa phansi kanjani lakhe kanjani. Akula maqhawe, akula ma-nation builders afana nabonkomo afanana nabo abanye abadlulayo bakuleli lizwe ababethenjiwe ukuthi bangabuthanisa ilizwe. Ubaba uMnangagwa nje inkokheli yokunguhlangothinyana okuncane. IZimbabwe kumele iqale phansi ukwakhiwa kusekude phambili.
Alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Ndabaningi Nick Mangwana kanye lezinye iziphathamandla zamankampani aphansi kogatsha lwakhe anjengeZimbabwe Broadcasting Corporation leTransmedia batshelwe ukuba baphenduke edwale lephalamende ngeviki ezayo ngemva kokwehluleka ukuchasisa ukusetshenziswa kwemali kumankampani la. Lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti ebona ngokulwela ngokwethulwa kwembiko edale lephalamende labogatsha lukahulumende. Amalunga ekomiti le aveze ukungajabuli kwabo ukuthi abaqondisi bamankampani afana laye New Zealand Transmedia, Zimbabwe Film School, Broadcasting Authority of Zimbabwe, Transmedia lamanye abazange babuye lengwalo eziveza ukuthi asebenza njani la mankampani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Aba amabhizimusi amancane laphakathi beZimbabwe bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula uluhlu lwendleko zakhe zomnyaka ozayo, i-national budget, ngenyanga ezayo. Bathi bafisa uhulumende abazise ngezikwelede alazo ukuze venelise ukuqhelisa amabhizimusi abo. UGibson Bebe usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kulandela ukuvala kweningi lamakampani amakhulu lokusilela kwemisebenzi elizweni, iningi labantu selisungule amabhizimusi alo amancinyane lidinga indlela yokuziphilisa, kodwa iningi lalawo mabhizimusi limadolonzima ngokusilela kwemali elizweni. Ugatsha lukahulumende olubona ngokukweledisa imali amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi olwe-CME DCO lukhanya lukhulelwa ikwanda kwalawo mabhizimusi osokuletha iningi lezinini zamabhizimusi amancane likhuthaza uhulumende ukuthi angezele imali esikhwameni salolu gatsha. Uhulumende uthi inani lamabhizimusi asakhulayo selidlula amashumi ayisikhombisa kukhulu elilodwa, 70% amabhizimusi wonke elizweni. Othengisa impahla endlini efana nezitulo kanye lemibheda edolobheni leHarare, umnumzana Mantu Magagula, uthi iningi labo lithola imisebenzi eminingi.
Udwe silalo thina ukuthi yabona amabhizinisi amancane anjengawethu lawa asakhulayo, indaba zemali asila mali yokuqalisa ngoba asila mali yokuthuthukisa amabhizinisi ethu.
Ababona ngezenotho bathi ukusela usizo lwemali kuhulumende sekwenze iningi lezinini zamabhizimusi amancane liyeboleka emabhange amancane aboleka imali, ama-microfinance institutions wona aboleka ngentengo eqongayo. Umnumzana Thulani Sibindi othengisa imitshini yokuchola idobi emzini weMbare uthi iningi lalawa mabhanga amancane asebenza ungekho emthethweni.
Ungakhangela ukuthi intengo yalawa ma-microfinance institutions abasiboleka ngayo imali iphezulu kakhulu Sibili. Babizela imali engangama-30% awemali abebekukwelede yona ekupheleni kwenyanga.
Kodwa abanye abakhulume neStudio 7 bathe bakhathele ngentengo eqongileyo yencwadi zokuthi basebenze abazibhadalayo kukansila kwezinye iingatsha zikahulumende. Bathi lokhu yikho ozokubangela iningi lalabo bamabhizimusi amancane bengayibhalisi amabhizimusi abo besesaba ukwazakala asebenzela emaphethelweni edolobheni leHarare ezindaweni zeCopacabana abhadala imali ephakathi kwamakhulu amahlanu amadola 500 kusiya kumakhulu ayisishiyagalolunye amadola 900 ngomnyaka. Kodwa lokhu ababona ngezenotho bathi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende abe loxolo ekuthenisene amabhizimusi ngoba imali eqonde esikhwameni sakhe yala kufinyela kulandela ukuvalwa kwenkampani eziningi. Ekuqaleni kwayona le nyanga umphathintambo wogatsha lwezemali lenotho yelizwe uMnumzana Mthuli Ncube watshela intatha yezindaba ukuthi uhulumende kuzafanele adinge ngazo zonke indlela zokuthi athole imali okuhlanganisela ukuthelisa uZulu. Kutsho lokho echasisa isizathu kungani wakhweza umthelo wokuthenga ngemali yogesi nginani elilibili kukhulu elilodwa i-2%. Abanye abanjengomncedisi Mleya baveze ungabi lethemba lokuthi uhulumende uzakhuthaza amabhizimusi amancane kulandela imbiko kaMnumzana Ncube. UZulu ukhangele ukuthi uhulumende uzafinyeza indleko zakhe ukwenzela ukuthi imali alayo yenele inhlelo zakhe hathi ukuqhubeka eboleka imali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Umfumfu yinyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Kumagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 laku-1885 kHz ku-shortwave.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lamhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazitshala imali eZimbabwe esithi kulamathuba amaningi. UNcube wethule inkuthazo le emhlanganweni weWorld Investment Forum eGeneva kwele Switzerland lapho ahlangane khona labo sowabo bamazwe omhlaba bekhulumisana ngendlela zokuthuthukisa amabhizimusi ikakhulu asacathulayo. Ekhuluma emhlanganweni lo uMnumzana Ncube uthe kuqakathekile ukuthi ohulumende basekele amabhizimusi la ukuze akhule adale imisebenzi. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungula izenotho uMnumzana Richard Mahomva ukuthi kuyini uMnumzana Ncube angakuthola emhlanganweni lo.
Okokuqala yikuvuselela ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu la amazwe angaphetsheya esesibona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uthi ukufuna ukuxhumana lawo ukuthi yakhe ubudlelwane. Yikho-ke lokhu ngibona kuyindlela yokuthi kuzaqinisa lobo budlelwane obudingwa ngulo uhulumende. Okwesibili njalo ngibona kulithuba lokuthi iZimbabwe idinge amathuba angayenza ukuthi abakwamanye amazwe ezamabhizimisi benelise ukubuya eZimbabwe ngoba siyananzelela ukuthi wathi kusiba lokhetho iZANU-PF yayisithi yona ifuna ukwenza uhlelo lokuthi iZimbabwe is open for business. Yikho-ke esikubonayo ukuthi lolo hlelo alukathi ukuthola amazwe amanye labanye abakwezomkhono mabathe babuya ukuthi bezotshala imali yabo. Yikho-ke ngibona kuyindlela yokukhankasa ukuthi amanye amazwe labakwazi amabhizimusi benelise sokubuya elizweni laseZimbabwe.
Ah, batshali bezimali laba labo somabhizimusi bakwamanyamazwe, ubona bencibilika yini nxa sikhangela isimo esikhona elizweni kwezenotho? Ibhondi kayisilo yini lezinye zezinto ezixotsha abatshali bezimali eZimbabwe?
Ayisikho kona lokho kuphela, ngoba njengoba kathesi izena into ezime ngayo, kathesi siyananzelela ukuthi kulokuthengiswa kwemali lokuthenga imali emgwaqweni yinto ezingakathi ukulungiswa, kungakhathalekile ukuthi uhulumende lo ukamnangako sethe wathi ukuba khona okwesikhathi eside. Yikho-ke lokhu kuyasikhombisa ukuthi kulento ezimqoka ezomkhono uma kufuze ziqale zilungiswe, ezingayenzi ukuthi laba abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe benze ngokunjalo. Kodwa ngakhona lokhu kungalungiswanga, lobugwelegwele kulokhu kusasekhona, mbone ngazathi kuzazikhathaza.
Alo-ke ngumnumzana Richard Mawomva, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Lamhlanje ku-Live Talk kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngomkhankaso wemfundiso langokulimukesana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele owe-breast cancer awareness. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela bakwele Melika bathi amabhomba alungiswe ngekhaya athunyelwa ngeposo iziphathamandla zebandla lamademocrats ezigoqela wayengumongameli umnumzana Barack Obama, lowake waba ngunobhala wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton, akasadabukanga aphange abanjwa engakafikiyo lapho akade eqondiswe khona. UZulu sele emangele ukuthi abacathangelwa ukuthi bangaba bethengisa imali emkambweni sitha lenye inkohlakalo abangayi ababeyenza, baze bavezwa ngosakhulayo othiwa ngumnumzana Asi Lumumba, obephiwe umsebenzi waxotshwa ngemva kwamalanga amathathu. ULumumba uveze amagama eziphathamandla ezine zebhanga le-reserve ezivuke zamiswa umsebenzi zicutshungulwa. Kambe engabe exotshelweni uLumumba? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Bona labo bantu abenza ubugwelegwele kathesi bade bevele bebenza, kodwa ke ukuthi ke ukhitshwe ke emphakathini ukuthi wena lobugwelegwele according to ZANU-PF kuyabe sokuyikuthi ususilwa kumbe seliqabana linalodwa ngaphakathi bese liqala ke kuvezana ebantwini. Ikanti ke ubugwelegwele lo baba benzayo akusonto entsha. Thina abanye besivele sikhangelele ukuthi njengoba umthuli Ncube sengena ukuba uminister of finance, okokuqala bekumele reforme i-reserve bank, kuqale ukuhamba uMankuja kufakwe ugovernor omutsha, ebesedinga ke istaff esitsha. Lesana sikhona sivele silobugwelegwele-ke kuliqiniso kuthiwa ngumlumba, kodwa ke layo kukhuluma ngoba kulama-factions angani adonselana intambo kwezanu-PF.
Ye, mnumzana Mkandla, wena uthini ngalokhu okwenzakala e-reserve bank?
E-reserve bank ngibona ngazani njengesiphala esigcina imali yethu. UMthuli Ncube uprofessor lo nguye uminister we-finance waphangisa yena ukugijima kakhulu, wathembisa abantu lokhu nalokhu, engafundanga i-politics in the country, engafundanga i-politics njalo ezezane. Ye, actually supposed ukuthi khona efundiswe nge-politics yezane, efundiswe nge-politics yelizwe. Wasegijima wathembisa abantu lokhu nalokhu, kathesi kunzima i-operation laphana mele yenze, he has to clean egezise laphana khona lokho kukhulunywayo lapha ngubaba uNdlovu lapho umnumzana uNdlovu kuliqinisa ukuthi khona ungawaqala yini wakhupha bonke laphana kuyafanana nje lokuthi abefa kusecretary omutha laphana kumbe kubophemseki kube labantu abatsha bodwa laphana azaqalisa labo bona bebebona yibo abaziyo ukuthi kwenza njani after that kubefa kufana le-auditing esefakile abantu bakhe se-audita kade kusenziwa yena abana izolo laphathi kuyaphuma khona sokubuya ama-witnesses ababuya sebewitness ukuthi lokhu kwakuhamba so lokhu kwakuhamba so kuyabe kuqondile lokho khathesi ke lo uLumumba ukhuphe okuphakathi inside embizeni phakathi kwendlu yikho akukhuphile ukuthi labo abantu bakorrupt labo benza lokhu nalokhu wasekhathesi besephuma iinyawo zakhe besezinye ngaphandle sesiya ngaphandle ilihlo lakhe selisithi ngaphandle ngalo kulo bantu wase bamkhupha khona lapha ngibone ngazani ukumkhupha ukukhutshwa kwalundoda lo kuthiwa nguLumumba lo kuza affecta still ngoba nakasozekela ukukhuluma kuza affecta uzazama ukuncediswa ngabanye sibili abangahambelani yo nalokho okwade kusenzakala laphana uyumuntu yabe ndibone ngazani yena nguye yedomile laphana kathi kulesinye isandla esicathileyo ngemuva
ye owenzakalayo kokhulunywe nguMlumba lowo kuyatshengisela ukuthi iZANU-P F isidabukane phakathi labasekela umbutho bese kuthiwa labade bevele bekuZANU-P F lakhoste kamnangakho kukhanya sokulokungazwani phakathi yikho kokwenza ukuthi-ke uMlumba ngaphambilini wayesola uMnangagwa namuntu usetshintshile uMnangagwa useraithi yalaba ugwelegwele uMankuti kawurayithi kalaba ugwelegwele odirector labo lobugwelegwele kuyatshengisela ukuthi sokuyi-power politics sokuliwa ngaphakathi ngoba kulo munye umuntu amqambileyo ukuthi uyingxenye yobugwelegwele lobo lanxayasebenza e-reserve bank uthe emqambile wabonakala lowo muntu elo vice president e-addressa kwenye indawo so kuyatshengisela ukuthi i-power politics namuntu eyisigebenga kathi uzahamba njani lomsekeli kamongameli esiya-addressa so kuyatshengisela ukuthi hhayi i-power politics thina babe sebesitshela ukuganga kwabo ngesikhathi bexabana kodwa ngabe ngaxabani babe beganga bewona bebulala ilizwe bengakuvezi kithi bakuveza emphakathini ngoba sebexabana
ya mnumzana mkandla mphenduke kuwe nxa engasukanga ugovernor we-reserve bank uMankuja kungasebenzeka yini
hayi okukhona ukuthi khona yena ngokwakhe umthuli ngamkhuphe sibili uMankuja sibili ngogodi ethena nxa engaphumanga uMankuja then yena umthuli ka-resign yes to resign ngobana ungcolile lwana ubaba wathi yena ibhondi nxa lingasebenzanga uzaresayina yena esithembisa lapho umjuru esiyacontest ekhodi ngaluthi hayi selitshontshela abantu lapha ngakho-ke lwana wathena lokhu kungakuthe kwehlula mina ngiyaresayina ngasafuna ukuresayina but sokwehlula ngalokho-ke ngaphume-ke laphana sibona i-corruption le ukuthi izabuya njani
thiso esingasavumi angazi ukuthi umnumzana Ndlovu lalo elokugcina yini ongaliphosta
ye elokugcina engaliphosta yikuthi-ke eqinisweni siyakwazi iZANU-P F siyehlulekile ekho sithi thina kakubunje lokho kuthiwa yi-national transitional authority okuzabe kubambile ezomnotho kubambile ezombuso kulungiselele ukuthi kube lokhetho olungasoze lutshontshwe njengalolu luthanda kutshontshwa iZANU-P F seyehlulekile ikwanisile ukuriga ama-results e-election kodwa isayinelisi ukuriga i-economy njalo soze benelisi ukuyiriga yikho sithi thina-ke njenge-MDC kababumbeke lokho kuthiwa yi-national transitional authority
lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla
Abanye abeZimbabwe kwele Botswana sebamukele inyathelo likahulumende lokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla zendlini lokudla phandle kwelizwe. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu Martin Ngwenya eseGaborone kwebele Botswana.
Ngomnyaka ka-2016, uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla eningi vela phandle kwelizwe esithi le yindlela yokuvikela amafekthali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uZulu njalo kungela sidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle. Inyathela elokubuyisela isinqumo sika-2016 emuva sijwabe iZimbabwe abaseBotswana balakho uqala ukuthumela impahla ebeyikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle. Unkosikazi Emily Dube osebenza eHabron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya.
Kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya ngoba abantu kade bekhala ukuthi okunengi akutholakali lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula eBhola.
Umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya, kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana leFrancis Town ukuyathenga.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elifte ibhano nama-basic commodities anje yabo cooking oil. Cause as it is, we are struggling to get these commodities in Zimbabwe, but sokusiba lula nje ukuthi nxa sizaziphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Unkosazana Sithembile Ndlovu yena uthi uhulumende noma nje enze kuhle ngokuvula amasango, kumele akhweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni, i-tax rebate.
Kulinyathelo elihle kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele indlela angakhweza ngayo i-tax rebate, ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesabi ijuthi ngoba yona iphezulu, ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphandle.
Impahla efana leyendlini yokudla, okwakha kanye lokulima, lokunye nje okutshiyeneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe, noma nje ungacaci ukuthi umthelo wejuthi wona uzahlawulwa kanjani. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7, ngisahabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo seliphelelwe ngumphako kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League, iqembu leBulawayo City loba nje lenelise ukunqoba eleZPC Kariba lamhla emini. Intathelo izindaba yethu ezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBulawayo City selibe ngelesithathu elizagunyulwa kusigaba saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League loba nje linqobe leZPC Kariba nge-2-1 namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni eBapa Fields koBulawayo. Lokhu kungoba iqembu elihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yeleChapungu libhaqabule leHighlanders nge-4-0, okuyimpumela etsho ukuba likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amathathu lesikhombisa. Iqembu leBulawayo City lona lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu, okutsho ukuba inani lemiklomelo elingenelisa ukuphutha imidlalo yalonyaka lilalo ekupheleni kwemidlalo ngamashumi amathathu lane kuphela. Loba kunjalo umqeqetshi weqembu leBulawayo City uBeki Themba Ndlovu uthi isifiso sakhe ukuba banqobe kuyo yonke imidlalo emithathu abaselelayo.
Ya, umdlalo ubungekho lula sibili, but iZPC lakho sonke sikwazi ukuthi ithimu edlalayo sibili ibhola elizwayo and ukuthi sihlohle 2 goals kuZPC kuyatshengisa ukuthi abafana sibili bebefuna ukudlala bebefuna iwin. Ngiyabonga abafana bami ngokudlala kuhle nge-effort abayifakayo e-training nemagemini, sengani kungaqhubekela phambili kunjalo sisiya ku-3 games zethu lezi eziseleyo, siyafisa ukuthi sizwine.
Amanye amaqembu osekusaziwa ukuba asephelelwe ngumphako ngabalisa eleJapan Mine kanye leMutare City Rovers. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leDynamo linqobe leRentals nge-2-0 emdlalweni obusenkundleni yaseRufaro, kuthi emdlalweni obusenkundleni iNational Sports iqembu leBlack Rhinos libe ngujikelobhanqa 1-1 leqembu leNitrude. Iqembu leNitrude yilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo, lile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu, njalo kuzavela ngemva kwemidlalo emithathu eseleyo ukuba lona lizayala lilokhu lidlala kusigaba saphezulu yini ngomnyaka ozayo, njengoba kulamaqembu ambalwa ahlezi phezu kwalo elingawahwitha nxa linganqoba kwimidlalo eliselelayo emithathu lifikise imiklomelo engamashumi amane lanye. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngakugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje uthi ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokhu. Abamabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula ibhajethi yomnyaka ozayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande, sitha sidibaneni ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.